soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano noka wande hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 olesithathu mhlazi ku 18 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGood West esiza kwenza ukhetho lwe-by election ngenyanga ezayo.
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibe sikhangelela kubi abacabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele iZANU PF.
Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilizelwe izakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu ababulewe ngumbane.
I-climate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi ma kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-R2s ithi uhulumende sokumele abhadale izisebenzi zakhe imali edlula inkulungwane eyodwa US$1,260 ngenyanga.
Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathe sisixoxala ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiya ku-section 65 osivumela ukubhikitsha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla lezanu PF ekukhankaseleni isigaba seGood West esiza kwenza ukhetho lwe-by election ngenyanga ezayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wafaka ilanga langomhla ka 11 kuLwezi ukuthi kuvotwe esigabeni lesi kulandela ukubhubha kwaMnumzana Christopher Mutonori Rhodes owabhubha ngengozi yemota phambilini kokhetho lukaNcwabakazi. Ekhuluma lomsakazo weZFM Stereo izolo, umkhokheli weFAZ uMnumzana Kudakwashe Munsaka uthe inhlanganiso yakhe izaphathisa ibandla lezanu PF nxa lingafaka isicelo. Sixoxe lomsaka olandula ukuthi inhlanganiso yakhe ilobudlwangudlwangu.
Thina njengenhlanganiso eye Forever Sustainable Zimbabwe Trust sikhona silindele simelele ukubana ibandla lezanu PF lisibize ukubana silincedise, ngoba nje liyakwazi ukuthi thina siyi-affiliate imta lezanu PF. Sikhona ukubana izanu PF sincedise ukukampena ukuthi iwine ama-election. Ngakho-ke bengasibiza lapha bebesibize khona ama-volunteers ethu awe-Good West bakhona balindele ukubana izanu PF isitshele ukuthi sihambe njani, sisebenze njani. Ngomafitshane thina ihlanganiswe FAZ ikhona ivula amehlo, ivula indlebe, imelele ukuncedisa ibandla lezanu PF.
Manje njengoba abantu abaningi sebekhangelela inhlanganiso yenu ngelihlo elibi ukuthi yiyo eyayibangela ukungahambi kuhle kokhetho, liza kuthatha njani lina lokho?
Ngeke sithi abantu abaningi ngempela esingakutsho ukuthi abantu abe opposition sibe sikhangelela kubi abacabanga ngomsebenzi omuhle esiwuyenzele iZANU PF. Ngakho-ke babe bezondile bekhuluma okubi kumgceke ukubana abasoze bebe bethokoze ukubana bezwe kuthiwa iFAZ isincedisa njalo kuma-by election. Sikhona ukuncedisa kuyo wonke ama-by election engabe khona, singabizwa siyancedisa. Asilani lokuthi laba abangasithandiyo bakhulumani, bakhuluma njani ngathi. Siyakwazi ukuthi kuningi kade bekumele bekwenze, befunga ukwenza okwesitsotsi esikwenza ukuthi kungaphumeleli. Ngakho-ke babe bekhuluma okubi. So thina ibandla lethu eleFAZ or inhlanganiso yethu eyeFAZ, thina sibona inhlanganiso enhle okumangalisayo, ethokozelwayo ngoZulu lwezanu PF.
Hello ke ngumnumzana Khulakwashe Munsaka umkhokheli wenhlanganiso yeFAZ. Izulu lesiqotho eline kusukela kuthange elizweni libangele ukuthi abanye behlale bengelamandla kagetsi bedilikelwe yizakhiwo, kukanti eminye imbiko ithi kulabanye abahlanu abatshaywe ngumbane. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi bengahlanyeli kodwa bethathe leli thuba ukuphendula amasimu abo ngoba leli zulu alisoze line okwesikhathi liyinsewula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Ababonisa ngeze science lezo cwayisiso bekhuluma ngento ethiwa yikuguquka kwezomkhathi okuthiwa yiclimate change. Yizo izinto esizibonayo and iclimate change ibonakala ngemumo womkhathi ongaqondakaliyo, ongalandelelekiyo, futhi uma kusenzakala kuba leziqotho kube lolaka esingakuthi ukuthi imvelo ingani ithukuthele. So yikho konoko kwenzakalayo ukuthi kube leziqotho kubelo le monakalo izulu lakhona linxa lithe lana line lithiye lidale umonakalo omkhulu. Ikuyingxenye yalokho kuthiwa yikuguquka komumo womkhathi, i-climate change, ebangelwa yikukhwela engathi kwama-temperature. Umhlaba usushisa kakhulu ngenxa yokuthi bathi bona ingubo le embese umhlaba ukuthi ungaphambaniswa ngama-radiation asuka phezulu ku outer space elangeni. Usibhobokile kumbe isivutukile ivuthuzwa yikwenza kwethu esikwenzayo, intuthu esithunqiselayo esithunqisayo ngama industry ethu lezimoto. So yikho okutsho United Nations ukuthi kumele abantu siphatheke kakhulu ekulwisaneni lokuqeda ukubhubhudeka kwe-ozone layer. So nxa kusekwenzakala kanje kuyasibonisa ngokusobala ukuthi kuliqiniso ngempela ukuthi climate change ikhona.
Sizwile njalo ingcwethi kwezomkhathi zisithi abantu bengaphuthumi behlanyele bebona ingani izulu lokuthi belime seliqalisile. Ungathini ngalo?
Yikho kuboneka khona okutshengiselayo ukuthi izulu leli lingaze libe khona, libe libuye kangamandla, libe lolaka, libe leziqotho, kodwa kuzaphinda futhi lihambe kukhwame emhlabeni. So kuqakathekile ukuthi silalele isixwayiso esizinikwa ngabezomumo womkhathi. So into esamqoka ukuthi siphathekeni sonke ekulondolozeni ezemvelo zethu ukuze imvelo ingaqhubeki isithukuthelela.
Sesikhuluma ngezokulima, abantu bayazwisisa na ngokuguquka komumo womkhathi lokuthi bengalima ezinye izilimo abangazijwayelanga?
Kusase ngumsebenzi ukuthi abalimi bazwisise ukuthi kumele bayenze into ethiwa i-adaptation, baguqule indlela abalima ngayo lezilimo abazilimayo. Ke ngiyayitheke emaNdebeleni ngapha abantu bese balahla izilimo zabo zemvelo bathatheka ngokulima umumbu. Njengendlela esilima ngayo abantu bese silikwazi ukugijimisa ukulima ngamatelekitha, sibhubhuda umhlabathi, sifaka ama-fertilizer ayenziweyo. Ingani la mazwe athuthukileyo, ama-developed countries, wonke umuntu sesithena kakubuyelwe ku-state sendalo, kungabi le-industrialization. So kusikhangela ukuthi abantu siqhubeka sifundisana labo, senza imikhankaso, sisebenza lengatsha zikahulumende, lenhlanganiso ezinye ezizimeleyo, la mankampani, ukuze abantu baze bakuzwisise khona lokho ukuthi umumo womkhathi usowaguquka, uyanjalo uqhubeka uguquka. Basebenzise indlela ezihambelana lesikhathi njalo balime izilimo ezihambelana lesikhathi.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo ingumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies, obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Njengoba umnyaka ususiyaphela inhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni e-A2s ithi kumele izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitsha la ziphiwe iholo elingamadola adlula inkulungwane i-$1,260 ngoba ukugugudeka komnotho sokundlondlobala. Isilinganiso semali efunakala ukondla imuli elabantu abayisithupha isingamakhulu ayisithupha 6 million Zimbabwe dollars, ngiyaphinda njalo 600 Zimbabwe US dollars kumbe 2.4 million Zimbabwe dollars. Kodwa amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende zihola imali engamadola angamakhulu amathathu US $300. Sixoxele isikhulumeli se-A2s umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okokuqala sikhangela umnyaka vele ususiye kuphelela, but nxa sixoxa labantu abakhangela izinto eziningi, covered data line $600, i-basket for a family of 6 2.4 RTGS. Thina nxa sibuyela emuva siyakhangela izisebenzi zikahulumende, particularly ababalisi, RTGS bathola 700,000 nxa sikhangela i-2.4 incane kakhulu, yabe ubo 30% plus. Sisuke khonapho sibuye sizokhangela i-poverty datum line yokuthi vele ungabi ngumyanga wenu. I-poverty datum line ime ku-$600, isebenzi zikahulumende thola 300, meaning ungumyanga ngengxenye yempilo yokumele uyiphile. Sikukhangelayo, asikhangelela ukuthi umuntu ungavuka kula masalamusi ukuthi uyaphila kuhle. Sikhangelela ukuthi ilizwe yilo eliphilisa abantu. Sizwe abanye bekampeyina ukubusa ilizwe, besithi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi, nyika enobakwa nebene bayo. Aba obene belizwe ibona aba badubekayo phandle, okumele ukuthi bakhakhulete ukuthi i-diamond lelo kuthiwa yi-2.4 million ngomnyaka lidliwa mbani. I-$600 ye-datum pack izisebenzi zethu zingaphezu kwayo yini? I-basket yamalunga ayisithupha emulini kumele kube yiwo aphila nge-2.4, kodwa nxa uqathanisa uzathola ukuthi abantu bonke abasebenzayo bathola 700+ US dollars, bakhatshana lokufika eduzane. Kahle kahle tsho ukuthi sisadlala empilweni, sikhangelela ukuthi kathesi sihambe savota. Abantu esibavoteleyo babuya bengugovernment omutsha, ugovernment okhangelela ukuthi kungabi labantu baba badubekayo, but kathesi ugovernment lwana uzimisele ukuthi abantu badubeke ukwedlula yena.
Manje pho, njengoba ukhanya selike layenza imizamo embalwa uzama ukulungisisa lolu daba, kuyini okumele kwenziwe ukuze uhulumende alibe imali eliyifunayo?
Thina njengezisebenzi sikhangela uhulumende njengohulumende omutsha. 23 August sinikezwe impumela esayitholayo ukuthi sesilo uhulumende omutsha. Nxa uhulumende lokhu esasikhangela njengendlela endala, thina besibuya kuye kathesi sixoxa layo ukuthi khangela lokhu lalokhu, but esiyakikho section 65 osivumela ukubhikitsha. And nxa uhulumende omutsha yena lo okwa 23 August engakhangelanga ukuthi izisebenzi siyilokho, izisebenzi siyabumbana njengakathesi, khangelela ukuthi konke okwenzakalayo senzakala kathesi, uhulumende mutsha kumele ayethuke ukuthi izisebenzi kazihole. Nxa yena engaphuza ukwethuka, izisebenzi zizamkhumbuza sezisithethe isinqumo sika-section 65. I-section 65 uyasivumela ukubhikitsha, uyasivumela ukutoyitoya, uyasivumela ukutraka, uyasivumela ukuhlala emakhaya singabuyi emsebenzini.
Lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitsha la emaphandleni, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo.
Did you see me?
Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abahlanu ababhubhe ngemva kokutshaywa ngumbane ngesikhathi kusina izulu lesiqotho ngomvulo. Oyedwa ubhubhe eGokwe kuthi abane abemulinye ngabebhuhera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe utafatswa kavinga oyekaloma ngemva kokugamula wabulala omunye undoda kade ecabangela ukuthi uthandana lomkakhe. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sara balaleli baba ngeyishwela kithi leZimbabwe sekude uze sinqobe lempilo ngoba amasu senabantu abanjabo sengezwe thabanga abathi ababhekele nje kuphela izisu zayo ukuthi kungathiwa nanti iqatha yenza lokhu yenze lokhu abantu abanjabo sengezwe thabanga lalesi sikhulumeli sakhe lesikhaliphandibhugeni akude la esiyakhona ngoba nanku bazisukelana bamakana netricks i-triple CIC yebo ukhona izinto abazisolayo kodwa ngithi ngabe bayekile izinto ze-triple C bafona uma kwabo lokhu abazakwenza abantu bebone bekuthande nxa bekujabulela bebanani manje kathesi baphenda ukudiliza nje i-triple C ngoba bephiwe imali yezando Khalifani uKhalifani kugenyeze ezingathi uyakwazi ukusikhulumela sesikhulumela ngaphi izinto zisonakala kangaki izanu iganga ngathi kani waye bengamaki izanu ibuye lebhola ngoba lapho kuyaze kulunge khona lela elizwe ayi abantu bazalilahla ithemba ngeke lilunge lela elizwe ngoba sigcwela inkohlakali zabantu Khalifani Bugeni lalo usengezwe chabantu bakhohlakela abadala labo akula lutho abalulungisayo bamosha wesi kungathi uyalungisa le i-triple C bekulebhibange besibhekele ukuthi ingazama ukukhiphizana yona baningi izano amandla
kuyosebeni njani hhayi siyabonga sekwenzile usekhitha general wezano hlangelele ukuthi umdeni uzayikhipha le 70 njalo khangelele ukuthi isekhitha general uzaqhubeka arikhole futhi abanye njengoba igemu edlalwayo khathele ngenyengezanu p f bedlala amagemu okuthi okungahlonitho ongahlonipho abantu so isekhitha general wezanu sekwenzile 70 kumele iphume 70 kumele iphume so siyabonga uma singangelapho kobulawayo iphumile emadokini
istudio 7 sawubonani salibonani lonke emakhaya nasemadolobheni yazi into engiyithandayo mina yile nto eyenziwe eyenziwa uChabangu noKhalifani Bugeni ngalowo le nto le ngiyayithanda le ngiyayithanda kakhulu noma bekhona abanye balokhu bebuya ngokugxeka uKhalifani bedie disendathi kwashwa kwenzakalani mina kodwa le nto ngiyayithanda futhi anginxusi bani ukuthi siyithande if wena unengqondo ezipheleleyo ungemathibeleland kunokusebenzisa kahle ingqondo zakho umamele ukuthi labantu bakhuluma ngani nawe futhi uzoyithanda ngoba la madoda alwela ukuthi singasetshenziswa ile zinto zempumalanga lezo zingasihambeli phambili ezintweni zisikhethele abantu ukuthi la thina masitha kubenje bona bathi hayi yayiyithi esiphambili sifuna kubenje yinto le amadoda lalwa ngayo nawo kade ungakayizwisisi awuzame ukuyisisisa kahle ube lesisombululo obususitsho ukuthi wena uthanda ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga na kuyo yonke indawo ufuna ukuthi bakukhonyele na mangabe ufuna bekukhonyele continue ke bekukhonyele thina ke singafuni lokho nathi sizohamba nalabo abantu abangafuni lokho
studio 7 nabalaleli nabalandeli bonke jikelele sizwa lendawo zethu zoxotshiswa namalozeni ezanu ababaxotshe especially njengabantwana babo mnangakho ababakhiphe kwenze ukuthi ilizwe libona ukuthi ilizwe akusiyikhampani ilizwe labantu ngako umuzi wakho mnangakho antamethu kuyikhampani yako mnangakho ayikothi libulisa isitina sikagiliti khona yiso silibulisayo daya abayenze kufanane njalaba abaxotshiwe be-triple C
umsakazi ninjani umsakazi we-studio 7 hayi thina siyaphila nje sibona imvula lana kule South Africa eloku inetha umaqeda ukunetha yenza umoya umsakazi ingachitha isikhathi ingene kuleyo kuxotshiswa kwamalunga asepharlament alaba abantu abayi-2 usengezwe Shabangu loyo nalo omunye we-ZANU PF yazi ngithi abantu abayekele ukudlala lokho abakwenzeka kudlala impela badlala ngesikhathi sethu isikhathi sokuthi kusetshenzele umphakathi owavothayo usithi uvothela abantu obathandayo baqale bebangisana ngokuthi i-ZANU PF iqilibezele manje sibuphumile kuloko okuqilibezela manje sebengene kulokho njalo futhi okokuthi bona afuna ukuxotshisa amalungu amaphalamenti pho kuyosetshenzwa nini uzulu kakhulu uyasetshenzelwa nini umsakazi uyasetshenzelwa mhla ku10 yazi lento eyenzakala eParliament ngathi umandlwane nje kudlala ukudlala umandlwane nje ngempilo zabantu abake beke nje ukudlala ngabantu basebe bahlangane bakhulumisane lawo bakhethwe eParliament ngabantu kwathiwa bazobamela eParliament abayeke benjalo nalawo beza NPF abakhethwe ngabantu kwathiwa bazomela aba umphakathi ngaseParliament abayeke benjalo hayi lento leyo ukuthi manje ukuthi alomacashelana kuyaqoshwana kuyaqoshwana ngiyayibona kodwa lento lokuthi isikhathi siyahamba uma isebeqalile ngoba ovele ilizwe lethu limdlondlobele limadlondlobana nje imali indlondlobele nje ingenye indlela kodwa ke into abala kube busy ngayo yokuthi babhizi baqosha amalungu eParliament kuzoba siza ngani khona lokho ngiyayibona kodwa into enzakala ezweni lakithi umbuso ngathi la abantu bezwe lakithi bahlulwa nje umbuso nje umbuso ngathi uyabahlula serious ngiyabonga umsakazi ngena wamaningi dankini
Studio 7 litshona njani basakazi labalaleli lokhu osekwenziwe kuzani uPF ukurecola ama-members of parliament ayi-70 akumangazi uma ungayibhekisisa kahle lelo daba ngendlela okwenziwe ngakhona kuqale uChabane wabiza abayi-30 namhlanje Manyika urecole 70 amalunga ezanupf kubonisa sobali ukuthi liqhinga lezanupf ukuzama ukususa amanyala abawenzileyo ngokuriga sebebonile ukuthi babanjiwe ngobugebengu ababenzayo kuma-election so le kuyindlela yokuthi bangaziyanisi ngoba imibiko ezireki AU European Union bavele bachitha ama-results okhetho so umnanga uhlanga kakhulu ungangukuthi uzama ukuthi angazifaki amehlo abantu ndasuka kwenziwa kanje so akusonto kumangazayo kuliqhina lezano pf ukuthi kube lokhetho okutsha ezimbabwe so iqiniso leleyo ngiyabonga ukukhulumayo masijazamgogoda
sanibonani sanibonani kustudio 7 ibingelela bonke abasakazi abantu bakithi Zimbabwe besicela ukuthi nganithwa kwenza ukuthi sincediseke ngokugebhelwa idamu endaweni yaselugamba kwesikhokhokho inkomo zakithi ziyahlupheka ngamanzi sipompela mchokotho siyacela ukuthi nganithwa igovernment ingenelele nabantu abangasiphasa nje bekule damu elaphekwa kudala la manje lokhe kunjalo kungakayenziwa kodwa siyacela ukuthi sincediseke lapho endaweni yaselugamba amanzi ayedlula sifisa nje ngantwake bambeke ahlala inkomo zinathe emchokotho labantu abangakwanisa ukuthi kube lezingadi bangavula ama-business abo ngokulima kodwa silamanzi
Studio 7 njani ya ngathanda ukukhuluma kancane abantu ukuthi abantu bakithi eZimbabwe kabaqedisisi njalo kababonti izani basebenzisa ngendlela ezinye ngathi somunye ukuthi uchaba ngakho right sibili setshenziswa izano kweqiniso sibili ukhathese bathi uyichamisa ukhanda ukule khandelomi leyo ngontando kayiphikisa lokusonkarayi batsho njalo befuna ukudiliza iphathi ye-NDC lakange bakwanisa ukuyidilisa khathese befuna ukusebenzisa lwana isystem yabe yadlulayo futhi ukuthi kuchamise so abantu bakithi eZimbabwe bengakuvumeli khona lokho umbuso kamnanga kungcolile ngaso zibe right kazange wabusa indlelani somnangaga wazoza kuse futhi indlela e-right ebantwini khathese into eyenzakale eZimbabwe ngamatope kuphela kusenze kusohlelo kuqatshwana ngasacabayi lamnaka kwangikhona ngokwelizwe sesikhalale lokwabo uhlale kuqotshwa abantu kuqotshwa abantu kusenza ngikho kwakhe kuphela kwazi khathesi abantu kulize lifile liyonakale nakacabange lutho kuphela bacabanga ukudiliza amaphathi bacabanga ukuthi kuchamesa ukucabangani khathesi kukhuluma ukungcola into eyaqedakali into zezimama ngamatope amanyala abantu abadala benza into zamanyala lezi kuyayiyangisa kulalizwe elibuye kindlela lifana elaphezenzisayo kwezimbabwe layidoti lanenzakalayo umbuso ezani ungcole kakhulu ungcole kungcola ngcolangcola ingcekeza sibi ngiyabonga ukuphuma ngosifanda ngole umtswana hleyi kuyakuhlaphula kwenzo kwakithi lo
lawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuya kwele Israel lamuhla ngesikhathi kule mbiko ephikisanayo eyokuthi ngubani obhombe isibhedlela seGaza lapho okubhubhe amakhulu abantu. ngemva kokubonjwa kwesibhedlela inkokheli yele Jordan ebikhangelele ukuhlangana lo Biden ihle yathi engazafika elizweni labo. Ele Israel lithi ayisilo elibhombele sisibhedlela lisethesa icala amabutho eHamas lawo akuphikayo lokhu. Uhambo luka Biden lukhangelelwe ukutshengisa usekelo lo-Israel lokuphathisa ele Gaza ngoncedo lokudla lemithi. Ukuhlaziya impi le sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Impi le eHamas le-Israel thina lathi sikhule ivele khona kuyadanisa ukuba abantu asebaxabana isikhathi eside singaka lokhu ebengakatholi indlela yokuthi behlalisane. Bona nje ukuthi i-situation yakhona seyaba ukuthi kulen one side is very powerful, other now totally vulnerable power. It will take i-willingness on the powers that be i-America le-Israel to ukuthi treat the Palestinians njengoba lathi ekhaya sikhalela ukuthi ife the treatment njengoba abantu nje umhlaba omkhulu sihlale udaba lwabo lolu asazi ukuthi kube luzalungiseka njani. I-Christian quarter is the one that gives the Israeli a lot of power. Yona i-Israel bona amaJuda Jesu yena benze kind of an situation yakhona asazi uzalungiseka kanje.
Sizwa kuthiwa sokulokungahlaliseki kwabantu lapha kwele Melika ngodaba lwempiyonale osekubangele ukubana olunye usane lubulawe ngoba abazali bengabesimuslim. Ungathini wena nxa ukhangele ukwenzakalayo elizweni leMelika?
Uyabona lapha eAmerica vele i-anti-Jewish sentiment ibivele khona. It has been very strong. The Nazi Party was very strong lapha eAmerica. During World War II, ikwi America yadinga ngenelanga World War II amaJuda ebulawa. Yaze yangena isibhonjwe iJapan. Otherwise, there was a very strong lobby ukuthi iAmerica ingene on the German side. Ngakhumbula ukuthi ubaba kaJFK was ambassador to London. He was thanking amaGerman. And fast forward, isize lapha. Uyakhumbula uTrump lapha namamatches lana eCharlotte ngana azaqhutshwa imoto ama right wing matches. Uyakhumbula ukuthi their chant was Jews will not replace us. Lapha asiyonto entsha, into it's one of those things America has angifuna ukuthi it covered very well, but ezingekho ku mainstream news kodwa ezazakalayo ezazikhona unfortunately.
Alo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika.
Zalenzela amanga phakathi komnyango.
Dlala malume uSikhosi dlala uSikhosana esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeFAZ ithi izaphathisa ibandla leZANU PF ekukhankaseleni isigaba seGudu West esiza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo. Izulu lesiqotho libulala abantu abahlanu. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.